Isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Linjani kustudio 7 wasakazi lonke nabalaleli, nguBernard Khumalo obuye enkayi wesikhobokhobo laphana ngokuhlala ngisejozi laphana edowntown. Ngilosizi mansizwa ngokushona kwabafowethu ababulawayo umkhuhlane wekorona, nengane zesikolo nababalisi nabongikazi nabo bonke abanye engibabalisi embaqede. Alubana siyamamelana silalelana, angabe kodwa ukufa kuba kuncane kithi, ngoba khumbula ngange ngaletha umbono ukuthi ngithi mina nga izikolo zike zima ukuvulwa kuze kube ngunyaka ozayo. Manje ma umuntu makhaza, abantu basuka bakuthathe ukuthi ilizwi likampondo ayitshintshwa ngeke libaphilise, but kwesinye isikhathi masibuyelela into ezake zakhulunywa emuva uyathola ziyenzakala. Kanti vele umuntu osuthayo ngokutshelani, ngoba velele suthi libobuza into okhwaya ibhethu thina esilambayo ithe saziyo uduka ukuthi lunjani, esinembono engasiza abantu ngobuhlupho silwazi. Kambe singabulala ingane zethu ngokuzibisela esikolo? Ngangalile mina ngathi abantwana ngaba babiselwa. Manje hayi, akusenani-ke. Ngishiye umyalezo-ke kwezokulima, ngithi mina hayi, sagcizelela ngithi kini lonke balimi, malingesabi ukudayisa inkomo zenu. Ma ule-7 idobhe yodwa, usale ne-6 uyedingela ezinye umuthi uthengele mhlanyelo, ngoba sizwile ukuthi iyadula lo nyaka, kodwa izulu bathi lihle. Inhlanyelo iqakathekile ngoba ungesabisi ukudayisa yodwa ukuthi uyodinga inhlanyelo yokuthi ulime, uzaqeda zonke lezo usuzama ukuthi uthenge ukudla.
Sanibonani lonke balaleli baka Studio 7. Siyabonga bonke abasiphathele inhlelo ezinhle kangaka, abasakazela indaba ezinhle ngeZimbabwe. Silibingelela kakhulu lonke kumagumba manomhlaba ukuthi lingakhohlwa bantwana bakaNkulunkulu, njengoba sesingaphansi kwemikhuhlane yabo corona. Lingalibali ukusanitizer, lingalibali ukufaka amamaski. Ngiyabonga.
Sanibonani Studio 7, siyalibingelela ngenjabulo lonke, ngigoqela abathi Chris Gandhi, Praxedis Jeremiah, Tontungamili Nkomo nabanye bonke engabaqambanga. Umandla lo okhulumayo kuward 8 eNgwanati eNkayi North. Sizwe ukuthi izikolo zivuliwe, abantwana bahamba esikolo. Babuya besitshela ukuthi kufuneka ama-R5 emaski, kufuneka ama-R10 ukuthi kuyethathwa amabhuku eNkayi. Asikwazi ukuthi amabhuku lawo ngawani, kumbe ngama-textbook asikwazi, ngoba amabhuku okufunda, ama-writing books, siyazithengela ebantwaneni. Njalo i-R5 yemaski, lapho ogcile khona umbono wami mina ku-R5 yemaski, uqondile yini kumbe isemaski ukuthi ngithengiswe imaski yisikolo e-R5? Mina ngiseZimbabwe, asisebenzi, sisemakhaya. EZimbabwe i-currency ethe silayo izimdola, ibhondi, kodwa wasitela ngamarandi. Siyakucela khona ukuthi liwuhlaziye ngakho, ikakhulu uNtungamile Nkomo angamfonele ekhulume lami. Ngiyefika ivini esikolo khulunywe kubhoda umhlaba wonke, uhambe abantu bebuzwe.
Into zezano ayisizo zinto kahle, ukwenza kwakhona kuhambi ngendlela yakhona. Phela loko into yakhona inhle ayibukeki, kube ngama-election akhona ngokutshontshelwa lapha. Kuphela abafuni kufunda, omalaki laba bangenzani? Anti bayakhuma kobe commenta nje, bekhomenti into engalamsebenzi. Labo gawule babo bakhuluma into engayisiyo. Lo bamuntu ebulewe kuthiwa akufanga muntu. E-America kababulalanga muntu, lo babekhuluma kulokuphophothisana, kodwa kakubulalwanga muntu. Njengala akula muntu ochayiweyo, akula muntu ochayo ngamasoja, akula muntu ochayo ngamapolisi, njengakhonokho esikwenza lapha. Izano ha same, hlalani linjalo ngokuzano benu. alisoze life lathuthukilizwe ngoba lalingela plan vele lithathilizwe lisiya empini abantu ababevele besiya empini yibona ababele plan lelizwe lina elibusa kathesa lila plan lelizwe liphonga ubusa nje kuphela i-corruption wobhu khona ngale komnangagwa.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318.